Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iNthokazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalitshumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku-security ehlangothini le-security. Abantu basukuma bahamba, kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshwanga 12, kusuke kwaqhatshwa abantu abayi-6 ku-12 lezi yakwazi ukubuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile. Ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi sabona ikampani leyi isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man, abantu laba abayi-50 basuka eMashonaland. Kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabona ukuthi asikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho, lolokhu luqhubeka yini ezigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo buneni, silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khonaphana abasebenza labona labo abaqhatshiweyo abezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi. Yiwo phela ama-V11 lawo. Kuyadanisa bantu bakithi, loba lokhu sikhuluma ngodaba lunye, lokhu sikhuluma ngokungcindezelwa, lokhu sikhuluma ngokungaqhathwa kwabantu bakithi. Amakhampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakhampani kahulumende, lokhu ekuqhubeka umkhuba wawo, lokhu ekuqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi. Abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhathwa besibencishwa ama-opportunities. Siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okwenziwa ke yi-Ministry of Health. Abantu bakithi lokhu beqhubeka bengaqhathwa yilobu bulembu, kodwa hhayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli, sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele. Luphele komthwakazi.
Veli khulumisane lamapholisa yini ukuze lithole imvumo kumbe babe lolwazi lokuthi kulokutshengisela yini? Kukanti alibanga lohlupho yini kulokho kutshengisela?
Ngiyabonga umbuzo. Amapholisa besingawatshelanga ngoba vele bekungeke kusisize ukuthi sibatshele, ngoba bebengasoze basinikeza imvumo yokuthi siyenze. Siyake sikwenze maningi ama-demonstrations esiyake siwa-stage, maningi ama-demonstrations esijayele ukuwacela ku-ZRP, kodwa-ke kabasinikeza imvumo. Yingakho namhlanje sikhethe ukuthi sisukume, ngoba thina ma sihlezi silindele imvumo abanye abantwana kumbe ezinye izakhamizi ezingasizo zakobulawayo ziyabe zizuza imisebenzi belokhu beqhubeka beqhathwa, thina abahlali bakobulawayo silokhu esihlezi njalo silindele i-permission yokuthi sibhikithe emapholiseni. Leyo permission singasoze sivele siyithole.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana lani? Umbiko liwuthiyele bani njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu ku-Mr. Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli, sifuna ukuxoxisana naye sizwisise, kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole, kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona. Lanamhlanje yena ubaba uNdlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu, wasidlula wangani akaboni bantu, sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba. Akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani, kodwa ma uyisihlali seMathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu beMathebeleleni. Yikho-ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuthiyile emafensini ekampani zakuthiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane, kodwa hayi bona ukusamukela abasiyamukelanga, basibukele benze ngane ababoni bani.